abongi yesesikeza kukhuluma labo mayelana singathi ngenzuzo kumbe imiholo yabo abayitholayo. Ngiyathemba liyazi ukuthi i-economy yeZimbabwe kwalezi nsuku kayimanga kuhle, kodwa ngingathi lapho kungani bekulomsindo khona izisebenzi ezempilakahle usearch noy lase Midlands leparelenyato, but otherwise kwezinye indawo izibhedlela zonke basemsebenzini.
Ye, siyabona ukuthi ezinye izibhedlela khanya ngazani kule ndawo okungasasebenzi khona njengoba bekhalela imisebenzi. So kwenzakalani khona manje nxa sikhangela lezibhedlela?
Isibhedlela ebengitsho ukuthi esinoy le-Bankhead Hospital, Midlands i-Gweru Provincial Hospital, yiko okungani bengami abayi emsebenzini. Eparelenyato bayasuka ekuseni bademonstrate babuyele emsebenzini, but otherwise zonke isibhedlela ezinye basemsebenzini abongi lamadokotela.
Ye, okusobala lapha dokotela sikhosana ukuthi abantu laba bathi holo labo bafisa ukuthi bahole idola lemelika ngoba leZimbabwe seligugudeke kakhulu. Akusitshele ngamafutshane ngakhonokho.
Sike saba lo mhlangano labo, abazange batsho ukuthi khona bafuna ukuthi umholo wabo ube ngama-US dollars. Bona bathe bafuna inzuzo yabo engathi ngama-health allowance abhadalwe, ayengezelelwe. So yikho esikusebenzela, esikusebenzayo kathesi, sibone ukuthi sizaphuma nani.
Kodwa libona ngazani lizakulungisa ngesibhangibhangi khonokho?
Hhayi, akulunga, kuzalunga yena.
Ye, nxa usungabatshela ke odokotela khonapha njengoba sizokuthiwa labo sebengenile konke lokhu, ungabatshelani kanye labo mongi ukuthi kuyini okwenzayo?
Angisoze ngikhulume labo through esingani intatheli zindaba. Masikhuluma labo kuhleli phansi.